Umfundisi Magaya obotshwe ngolwesihlanu wamiswa phambi komthetho ndaba ngomgqibelo ebekwa icala lokudlwengulwa untombazana ubonakale ekhokhela inkonzo egcweleyo njengenhlala yenza ngesonto etshumayela ebongwa amakholo akhe ngokuzinikela lokuqina enkundleni. Oqhuba umsebenzi wokuthwala abantu phakathi komgwaqo useke Roti besiya eMaswingo Roti okhethe ukubizwa ngegama lokuthi ngu-eParish uthi leli bandla lokholo limletheleke ibhizinisi lokwanda kwabantu abathalayo njengamanye abatshayeli abaqhuba umsebenzi ofanayo.
Abatalise ukuthi imota yatakulwa vanhu vangani.
Mina ngokwami angijabuleli ukuthwala bona sikhathi zonke ngoba behamba njengemuli belabantwana futhi ukudinga imota engani inkulu kona bedonda ukubhadalela abantwana babo.
Uthi noma kunjalo kagijimisani lelengi labo njengabanye abathwalayo ngoba behamba beyimuli labantwana okuphazamisa umsebenzi wakhe ngoba bengafuni ukubhadalela abantwana. Abapheka ukudla endaweni yezintoka bathi labo bathola ibhizimusi elengezelelweyo ngenxa yokwanda kwamakholwa. Bethi noma kunjalo abazimiselanga ukukhuluma emoyeni. Omunye oqhuba umsebenzi wokugezisa izimoto ozithi nguPatrick uthi noma nje abantu besanda okubatholisa ke imali kodwa ngelinye icele kule nkinga ezithile.
Abanye babuya befuna ukuba begezise izimota kanti abanye bephaka izimota zabo kuphela bezivimbela indawo okutsho ukuthi kukabili ungenza imali kodwa uphinde uphazamiselwe ibhizinisi lakho.
Ozithengu Esther othengisa ukudla uthi ibhizimusi liqhuba kakuhle ngezikhathi zama-special Sunday okugcwala khona abantu labavela ngaphandle kweHarare. Namhlanje iStudio 7 yethekelele inkonzo kaMagaya yathola kungelabantu kangako bebalutshana abezedinga izibusiso lemithandazo efana lamakha, ama-wristband lokunye ngoba bevame ukwanda ngolwesithathu langesonto bengafuni ukukhuluma emoyeni ngokwenzakalayo kodwa bethi bazaqhubekela phambili bekhonza ngoba bethola usizo empilweni zabo oluhlanganisela ukwelatshwa. Umnumzana Masimba kutshela uthi akaboni leli cala liyinto engadiliza isonto ngaphandle kokuthi umfundiso lo ebotshwe fumanwe eli cala elingamvalela ejele okwesikhathi eside.
Kungenzakala sibili ukuthi inkonzo yakhe abantu bazayibalekela nxa kuyikuthi ufundisi ubotshiwe kumbe ugwejelwe ukuhlala ejele okwesikhatshana ngoba nxa ukhangele amabandla anjengabo Magaya lamanye asebuya khathesi yibo ababe phambili webandla akula ma-structures akhona ukuthi nxa kuyikuthi yena uyaba engekho ama-structures lawa ayatheka over ukuthi i-program iqhubekele phambili. So ngama one man
asenelisanga ukuthola iziphathamandla zalinsonto ukuba zitsho imbono yazo kodwa uMagaya obekwa icala lokudlwengula owesifazana oleminyaka engamashumi amabili lanhlanu uzaphinda amiswe phambi komthetho ndaba mhlaka 15 wonyanga ezayo ngaleli cala. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.